Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu ekuseni ziku 29 kuzibandlela 2020 ngolisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi imali efunwa imuli elabantu abahlanu ukuthi baphile kuhle ngenyanga ikhuphuke isuka ku 3656 ngolwezi yaya ku 4188 ngenyanga edluleyo ngamadola eZimbabwe.
Ngavumelana lakho ukuthi ikhuphukile singachiyana bikho ikuthi ikhuphuke ngokungakanani. Isayi sibone ngathi nesidlule ngesikhathi nesidluleyo uhulumende engani uyasihla.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele China zithi sezihlalela evalweni ezindlini njengabanye kulelo lizwe kulandela ukuqhamuka komkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus ohlasele lelo lizwe.
Kuvaliwe akula bantu omele baye emsebenzini labantu omele baye esikolo kuze kufike umhlaka 17. Izikolo bemele zivule umhlaka 3 sokumele kuvule umhlaka 17. Asiyasiqiniseko sokuthi umhlaka 7 ziza khona ukuvulwa yini izikolo kumbe kuzamele bayengezelele njalo amalanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi imali efunwa imuli elabantu abahlanu ukuthi baphile kuhle ngenyanga ikhuphuke isuka ku 3656 ngolwezi yaya ku 4188 ngenyanga edluleyo ngamadola eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi imali le ikhuphuke ngesilinganiso sokulichumi lane ekhulwini i-14.5%. Kodwa inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ngokubona kwayo imali le iqonge ngesilinganiso esedlula kakhulu esiqanjwe yiZimstats. Inhlanganiso le ithi ngenxa yokukhuphuka amahlayana kwentengo yempahla umndeni owodwa okwamanje udinga imali engafika kunkulungwane ezisichiyagalombili 8,000 kusiya phezulu ukuze wenelise ukuthenga zonke indingeko zempilo ngenyanga. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ngalolu daba.
Esikwaziyo thina ikuthi nje SDPDL ikhuphukile kumnyaka odlulileyo ikhutshulwa ngendaba yokuthi imali esiyisebenzisayo ibikhanya nje idleka kumbe iswela indleko singathi nxa ikhangelane le mali eyangaphandle belizwe. Lokho esangenisa ke imali yethu le esithi ngama-RTGS kumbe amabhondi sibone intengo yezinto zikhuphuka nxa sesisebenzisa ke imali yakithi. Sibona ke njengoba ke imali yakithi ke iluza nasikelwa luhlonzi ngenyanga kumbe ngeviki sesibone ke ibhasikiti ke kumbe ngathi siyibhaskete kumbe imali okufanele iholwe ngabantu sesibone ke ikhuphuka kusiyaphela umnyaka ibiloko ikhuphuka sibili ayibambeki. Sikhangelele ukuthi njalo njengoba nje imali yethu loku iswela ke uhlonzi against American dollar kumbe imali yamanye aphandle kwamazwe sizabona ke PDL kumbe i-property line ilokhe nje ikhuphuke siya phambili. So singavumelana lakho ukuthi ikhuphukile singachiyana bikho ikuthi ikhuphuke ngokungakanani. Isayi sibone ngathi nesidlule ngesikhathi nesidluleyo uhulumende engani uyasihla. So amafigures ke kumbe inombolo uhulumende lazokhiphayo ngaba zingamafigures engasizo qiniso kodwa ke kuyikuthi ngiqiniso ukuthi ke i-property tax line ke ikhuphukile.
Ngokubona kwenu ingaphi kathesi i-poverty datum line imuli elabantu abahlanu idinga malini ukuze iphile kuhle ngenyanga?
Kuloku kuphikiswana kodwa ke asithatheni phela inhlanganiso ezinjengabo Consumer Council. Kodwa amanye ama organization phela bathi u Consumer Council nxa ekhuluma ulama figures ke athize une poverty datum line ke echiya ezinye izinto ngaphandle abangathi kumbe bangathi poverty line enabi khangelele ukudla kuphela ingachiya izinto ezinye nabo sinsizichinda izinto ezinye njengabe zigqoko ikhiye ngaphandle ibeka ke 5,000 a bond RTGS yiyo ke imali okufanele iholwe imuli elabantu abayisithupha imali ke yokudla kuphela singavaliki i-school fees leminye okuthize njengoba nisitsho nxa sigoqela ke konke iphakeme sibili ukuthi ifika kuma 7,000 to 8,000 imali engafunakala ngenyanga.
Lo mnumzana Jafet Moyo nobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele China zithi sezizivalela ezindlini njengabaningi kulelo lizwe. Kukanti akusayiwa emsebenzini ezikolo ngitsho lasezitolo kulandela ukuqhamuka komkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus osubulele abantu abedlula ikhulu 106 njalo wachiya abazinkulungwane ezifika phose ezinhlanu 4,515 zigula. Lo mkhuhlane usumemetheke wayangena kwamanye amazwe okubangele ukuthi ilizwe le-China livale imingcele yalo njalo litshele uZulu ukuthi engaphumi-phumi ezindlini kumbe kubonakala emgwaqweni ehamba-hamba njengoba lo mkhuhlane umemetheka lula. Umkhuhlane we-coronavirus wandise ukuhlasela inyamazana kodwa usuhlasele abantu iningi lise-China. Uthelelwana ngesikhwehlelo, iziginqo kumbe umphefumulo. Lo mkhuhlane waqhamuka edolobheni le-Hunan kwele-China lapho okuthengiswa ngokungekho emthethweni inyama ezinanakazana ezifana labo malulwane, amaxoxo, amaqaqa, amagola, lama-camel okudliwa ngabaningi e-China. Kwesatshelwa ukuthi lo mkhuhlane ulakho ukumemetheka umhlaba wonke ngoba izizalwane ze-China zigcwele emazweni amaningi omhlaba jikelele kanye leseZimbabwe. Osehlaselwe ngumkhuhlane lo ubikwa ebonakala ngokuvuza amakhala, uqhuqho, ukutshaya likhanda lokoma umphimbo. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe inkosazana noMalanga Ndebele ohlala edolobheni leShanghai khonale kwele China ukuze sizwe ukuthi umomo unjani kulandela ukuqhamuka kwalomkhuhlane.
Isimo ngapha kasinanga kahle kodwa ngapha kungcono nxa sesilinganisa lezinye indawo. Ngapha abantu lokhe bekhona ukuyenza abakufuna ukukwenza, ukuyavakavakasha phandle, ukuyathenga abakufuna ukuthenga. Kwezindawo abasayenelisi ukwenza lokho. But into abasitshele yona yokuthi singahlangani sibe likumba. We should avoid being in groups. So because this thing is like person to person contact.
Usuke wambona yini umuntu ohlaselwe yivirus yona?
Ayi angazi, but from ama videos yes.
Manje nxa usithi wena litshona lizivalele kutsho ukuthi bathi kuzaze kube nini?
Abalasiqiniseko ngoba sebemuva ama dates okuvula umsebenzi because vele abantu ade bevalile for i-Chinese New Year. So bekumele ukuthi abantu babuyele emsebenzini nimhlaka 3. But kwamuva to a week later, sebemuvile futhi to another week. So asikwazi ukuthi kumbe bazamuva futhi kumbe kuyabe sokulungela ngaleso sikhathi kumele sibuyele.
Manje abaye ezikolo lemsebenzini ke?
Kuvaliwe, akula bantu omele baye emsebenzini labantu omele baye esikolo kuze kufike umhlaka 17 ngokwakhathesi. Izikolo bemele zivule umhlaka 3 kodwana so amalanga asemuziwe so kumele kuvule umhlaka 17. Asitsho isiqiniseko sokuthi umhlaka 17 zizakhona ukuvulwa yini izikolo kumbe kuzamele bayengezelele njalo amalanga.
Lo nkosazana noMalanga Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leShanghai kwele China ubekhuluma icingweni lo Christa Gande weStudio 7 ekhonale kwele China.
Linga kutoludaba loko male simo esibi sendlala eZimbabwe. Esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasile VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Umnyaka esiwugqibileyo uphele kule themba lokuba lo esisusungule oka 2020 uza kuba ngokukhumisana umlotha kumabandla ezombusazwe kulandela ukuvakatshela ilizwe kwalo owayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki. UChris Kandi weStudio 7 ukhulumele isikhulumeli sikaMnumzana Mbeki. UMnumzana siyabulela Gebe ngeviki ezimbili ezedluleyo embuza ukuthi uMnumzana Mbeki ukhangelelwe nini ukuya njalo eZimbabwe. Kodwa wathi kumele athumele incwadi ye-email ukuze kube lanamuhla kakaphenduli. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Kande ukhulumele incwadi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Angriston Sibanda.
Ukukhulumisana kade kuyinto ekade sayikhalela sonke, kodwa-ke thina besivele silensolo yokuthi uMnumzana uMbeki uma esiza angabuthanisi abezombusazwe bodwa, avalele abamabandla phandle, avalele abenhlanganiso ezizimeleyo phandle. Siyaphika sebe siyaphinda khokhana kwenziwa ngo-2009 ukuthi kube yinkazatho yabapolitiki bephana nezikhundla, kungelani le ndaba zokuthi ilizwe liyanga. Siyabona ukuthi umphumela walokho yikuthi sabuyela futhi kulokho esafika ikho ngesikhiwa yi-zero sum, asizange sithole lutho thina abantu makhaza. So ke sifisa ukuthi ngabe kuyafakwa futhi umfutho ukhwezelwe ukuze imbiza le ukukhulumisana ixhwathe. Kanti nxa ixhwatha njalo wonke umuntu abe khona, sonke sibe khona kuloko kukhuluma, ngoba ama-politician babaningi abasamelanga zifiso zabantu, sebemele izisu zabo. Kodwa sifuna ukuthi kube khona umuntu wonke kuleli dala lelisa ukuthi kumele izifiso zabantu makhaza, hatshi izisu zama-politician.
Kodwa abanye bathi kukhanya kulokudonselana kunhlanganiso ezijeneyo ezifana lezenkonzo lezinye ezinjalo okungabangela ukuthi kungabi lokukhulumisana okucacileyo. Ukubona njani wena khona?
Lokho kudonselana kubangelwa ngamaphoyo ngaba ngabazombusazo. Abantu babezamabandla abafundisa abanye basezikhwameni zale-political party, abanye lawo bacatshangelwa ukuthi basezikhwameni zenyipho zaleya-political party. Kodwa-ke esekuzayenza ukuthi abantu bakhulumisane yokuthi abantu bake bakhohlwe ngama-political parties, bake bacabange ukuthi bangamazimbabweni kuqala. Sonke nje singakhipha amabhatshi kube ngumbuthano wezizalwane zeZimbabwe. Ngikele sikhohlwe ngokuthi leyo gqokela ithi bhatshi laleyo gqokela ithi bhatshi, sitalise khona phana ekuthini kanti vele kuyini okuyizinto okusibambanisayo kuqala nokumqoko okusenza sibe ngabantu, sibe yisizwe. Siqalise ukwakha sisukusela lapho kungela okugqoke amabhatshi ephathi, ngoba the moment sitalise ukugqoka amabhatshi amaphathi uzathola ukuthi labafundisi labo kulabanye ababe bephuwa imali ngeliyibandla, labanye labalule kuthiwa ucathengele ukuthi baphuwa imali ngeliyibandla kungathenjwana. Kanti vele inkulumo nje zonke nxa zizaba khona kuvele kujayelekile ukuthi kungathenjwana, kodwa uma ukukhulumisana kungaqala kuzatholakala ukuthi kukhona okukuningi okusibambanisayo kuloku sehlukanisayo.
Manje kwenziweni ukuze abantu babambisane badonse ndawonye njengoba bekhanya bele mbono ehlukeneyo?
Kuthatha ukuthi kube lo muntu okuthiwa ngufacilitator othembakalayo, kumbe uwaumbeki ma kuwukuthi abantu isadakhi iqinisile njalo lawo serious, abize umhlangano, kubize umhlangano womuntu wonke, kungabuki kwamuntu wonke athi gwaqa njengasakwenza ngesikhathi sibumba i-constitution esaba lama-stakeholder meeting. Kubuye abantu be-ZANU-P F, kubuye abantu makhaza, kubuye wonke umuntu abekhona. Siqalise ukukhulumisana ukuze kube le ndlela e-systematic ezayenza okwakuqala, siqale ngokuthi kuyini okusibambanisayo njengabantu, kuyini njalo izinto ezisihlukuluzayo njengabantu, singagqokanga mababhatshi ezombusazo. Singenza njalo uzathola ukuthi kuzaneliseka ukuthi kuqaliseke ukukhulunyiswana, kuzabe kungekho lulo lokuqala kodwa ungaphinda kuphinde abantu baza discard sizathola ukuthi siyananzela ukuthi sizananzelelana ukuthi loba ungwalakele ibandla kodwa ukakathekisa ilizwe lakho siqala kwenza njalo sikusizaqalisa ukuthiwa yikucathula bese into siqhubeka siyaphambili mbayimbayi kuzase kulunge kuphela.
Lo ke ngumnumzana Angriston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 esebhinga. Ngesikhangele eziphuma kwamanye amaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo namhlanje ekuseni. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uselobele umahluli umnumzana George Chiweshe incwadi embuza ngokuthi kungani watshengisa umkakhe uMary osesehlukana laye amaphepha esinqumo asithathayo sokuthi abantwana baye kuye uMary kodwa singakethulelwa umphakathi nomthethwandaba. Uthe unkosikazi wakhe wahle wavukela isikolo sabantu abakhe ukuthi ayebathatha esethwele isinqumo salo mthethwandaba sona singakethulwa. Owayengumholi wenhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU, umnumzana Lovemo Matombo, obhubhe ngomvulo eHarare eseleminyaka eyi-75, ukhangelelwe ukungcwatshwa namhla emathuneni ekhaya lakubo eNewengo, eMutasa, eManicaland. Likhumbule ukuthi siya live streamer uhlelo lwethu lolu kukhasi lethu leFacebook kuVOA Indebele lapho elingasilandela khona lilobe impiko elifuna siyibale emoyeni. Okwamanje silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Mina ngiphuma endaweni yase Mathebeleni South endane yasemkhologi ngincube isibongo. Bengicela ukudlulisa kubaphathi lake izinduna nabosobhukwe endaweni yakithi ngendaba yokuswelakala kwezulu kakhulukazi. Umbono wami bengibona ukuthi khona abantu basesindebeleni bayakwazi ukuthi noma basesikhalangeni kahle kahle bayakwazi ukuthi uma ngabe izulu likhwamile kwenziwani, like ukuphuma kuyoshiswa amathambo egangeni kwenziwe yonke into yesintu. Bengicela ukuthi abantu basesikhalangeni basesindebeleni Mathebeleleni South bebeka ilanga lokuthi namhlanje asibekeni ilanga lokuthi namhlanje asambeni siyoshisa amathambo esigangeni kuzilwe nje kwenziwe isintu ukwenzela ukuthi ubudli bungabi khona emasimini lapho esilime khona noma silimile sikwazi ukuthola ukudla. Izinduna ngathi sezisebenzela uhulumende ngakho bahlezi belinde ukuthi uhulumende abatshele ukuthi bayenzeni kulokuthi bayenze into eyayisenziwa emandulo eyokuthi basukume bachisa amathambo bayenze isintu izintombi ezingakathombi zihambe ziyoshayamayile izulu likwazi ukunetha njengokuba kokusenziwa kudala. Khathesi sokulesimo sokuthi izulu malinetha liyamosha esizweni kumbe lishaya abantu lishaya izinkomo lenza yini okuyinto okumele ukuthi ngabe iyahlonishwa manje abasakwenza ngazi ukuthi kwenze njani ezinduneni zakithi kumbe abakwazi babiza abantu abadala bakhona babuza ukuthi kanti kokusenziwa njani ekuqaleni. Sitshela abantu ukuthi hayi sicela namhlanje libeke usuku lokuzila silungise isizwe sakithi. Nyabo yimuncube ovela endaweni yasemathebelelendi endaweni yasemkholoke. Nyabonga kakhulu.
Mina engikhulumayo ngingowise man wakwampofu ngisuka eLwagwelu. Isimo saseZimbabwe singehlisa izinyembezi ngoba kwamanje ngiselizweni laseSouth Africa ngenxa yokuthi elizweni laseZimbabwe akusela kuthula, akusela kudla, akusela mpilo. So ngiyafisa ukuthi ngibuyele elizweni lakithi kodwa ngiyabona ukuthi ngaze mbuyele ngiyaphila ngani ngoba ngiyafika ngibe luhlupho futhi akula msebenza akula kudla kulani ngihlala ngikhala ngikhala inhliziyo yami ibuhlungu ngoba ngiyafisa ukubuyela elizweni lakithi kodwa into engikhathazayo ukuthi ngiyafika ngenzeni into engiyifisayo ngabe kuyavuma kwenzwe i-rerun kuvotwe katsha izanu PF liphume esikhundleni mhlawumbe singathola ukuthula okuhle into eyinkinga yizanu iyasihlukumezayo lamanje siyahlukumezeka ngenxa yezanu PF sizaze siphumule nini sizaze siphumule nini ngezanu PF abamniki uChamisa akabuse mhlawumbe singathola ukusutha eZimbabwe mhlawumbe singathola ukuphila kunini sihlupheka ngomnangagwa mgabe yonke into yeZanu PF nje iyahlukumeza ilizwe yimi uWiseman wakwaMpofu from eLwagwele
ngiyabonga msakazi ngokuzinikeza leli thuba igama lami mina Emmanuel Banda lapha eGoli ngoba msakazi yajike ukuthi zakhe yabamba laba bantu abatshontsha umhlaba banikezana ngehlobo ngehlobo lapho Grace Mgabe labanye abafika ikhulu ngo-2005 kambe kungabe kubangwa yini ukuthi kuze kufike u-2020 umnyaka engaka abantu lokhu bengakabotshwa bengakajajwa kungakaziwe ukuthi kwenzakalani ngabo hambe shuwe ilizwe elibizwa kuthiwe icala libole eZimbabwe kuze kuthatha isikhathi esingaka abantu beze befe bephela umgabe nampa bayafa labanye babo balokho besifa kancane kancane uminister of housing no owaze washona 32.4 billion khona la ngama-90s namanje abantu bakhona akekho obotshwayo kathi kahle kahle kudlalwa ngabantu noma kwenziwa into yeqiniso khonapho kunye u-dispensation yeleyo yena umnangagwa kungani engakabotshwa lamanje ngokubulala kwenza abantu nge-ground bona laba esibabona ephalamende labonduna abafungayo ukuthi bangabulala umuntu phambi kwekhamera kungani lokho bengakabotshwa lamanje ake lisicacisele khonapho ukuthi kathi indaba kudlalwa ngabantu kangaka ulelo lize leZimbabwe siyabonga msakazi
lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenela ukusithumela amazwi enu WhatsApp ku +12024650318 okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafichane Unkosikazi Caroline Cox olilonga leBritish House of Lords uthi wazibonela ngawakhe okwalandela ukubulawa kwabantu eAbbey eSudan ngeviki edluleyo njalo uzakhweza lolu daba ePhalamende eBrithani ukuthi lucwayisiswe. Umanyano United Nations uthi abantu beDarfur abazinkulungwane ezilitshumi lanye sebebalekele udlakela eWest Darfur State kuyonale inyanga kulandela ukungezwani phakathi kwama-Arabs labansundu okuqhamuke e-El Geneina ngenyanga edluleyo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe sicubungula udaba lwe-impeachment kanye lokhetho oluzayo.
Ubufakazi uhlupho lapho olukhona ukuthi ubufakazi lobunqa bulethwa ngibona ingathi kusasele izinto eziningi ezihlotayo ezenza ukuthi ngabe ubufakazi lobu buyaqina kodwa ke kathesi asibo bufakazi kahle kahle esingathi ubufakazi obuqinileyo kakhulu singathi ubufakazi labo singabubeka sithi criticism ezivela kuma opposition so konkwana kwesisikhathi nxa ungakukhangela ngoluhlu lomthetho uphinde ukhangele njalo ngoluhlu lwesipolitiki kuba lomehluko nxa ukhangela ngoluhlu lwesipolitiki sekus
kusuka le ndlela eziningi ezi abasebenzisa ukuqasha noma mhlawumbe ukuvika ukuthaya indiva leyo nto eyenzakalayo. Kodwa ke xa sesikhangela umthetho wawona uTrump akula muntu ongakwaziyo, bayakwazi ukuthi wawona into ayengafanele ukuthi ngabe wayeyenza lokhana nxa kulandelwa isisekelo sombuso waseAmerika esiyiso abasebenza abasibala nsuku zonke. Kodwa ke nxa sesikhangela bejikisa ngabo politically bayamsekela ngenxa yokuthi bona bayazi ukuthi nxa kungadinga kube ngale ndlela kusuzokuhambe kahle.
Sesikhangela ukhetho oluzayo la malunga ebandla lama-Democrats akhangelelwe ukuthi angancintisa kumbe umnumzana Joe Biden kumbe umnumzana Bernie Sanders nxa sebeqondane laye uMongameli Trump kozala nkomoni.
Kungabe kuhle mhlawumbe nxa ukuthi baye badinga abanye abantu abatsha mhlawumbe noma abasebe abasathisa kwezepolitiki okufana mhlawumbe lendlela u-Obama angena ngakhona. Kodwa ke labo uJoe Biden isibala lalomunye ubaba lo ngabantu asekelwe babekhona laphana behluleka. So ayikho into ezatshintsha. Mina nje nxa kusase yibo bona laba abayibo ama-friend runners abazabe begijima phambili against uDonald Trump. Mbona ingathi uTrump still uzaqhubekela phambili, uzabanqoba kakhulu. Kathesi ke uzabanqoba more than ngendlela anqoba ngayo Hillary Clinton.
Balutshwana babevele bekholwa ukuthi enganqoba unkosikazi Hillary Clinton. Inhlelo zakhe ziyaphumelela, kuyini ngaye abantu abangabe bekuthanda?
Akakhulu abantu into engibona ngathi esisenza ukuthi abantu bengathi abe-America sebengathi bayamthanda uTrump kungenxa yokuthi since sekulokhu wangena umnotho wase-America ukhanywa ndlondlobala ukwedlula isikhathi sangemuva. Ubudlelwane bakhe lelizwe elifana le-Middle East elifana le-Israel konkwana lakhona kuyamakhela isithunzi ukuthi aqhubekele phambili engumuntu othandwayo. Kodwa-ke nxa ungakhangela kakhulu labo abanye abangathi bayaluza ama-elections ngabantu ababekukuthi baye babeka inkulumo be against abantu base-Israel okuyiyo enyinto engathi ingumgogodla kakhulu kwezopolitiki yase-America. So konkwana ngibona ngathi ilapho afike khona wakuthaya khona esikhonkosini wabona ukuthi wakufunda ukuthi lapha nxa ngingenza kanje ngingaqinisa umnotho kwele-Melika ngiphinde njalo ngiqinise nginikeze ama-Jewish people i-assurance ngoba kuyibo njalo abaphethe ezomnotho kakhulu elizweni lase-Melika. Kuzakwenza ukuthi bamthande, kuzamenza njalo lokuthi uZulu wase-Melika ube neqiniso kuye ukuthi lo nguye umuntu ongasikhokhela ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngezinye indlela singathi ngumuntu okwaziyo ukuthi avuse njani ukuze abe losekelo.
UDonald Trump into eqakathekileyo futhi singayikhohlwa ngeyokuthi ungenile kwezepolitiki kodwa lwana umuntu lona waqala wabe ngosomabhizinisi. Waba ngosomabhizinisi owadlula kumasigizi amaningi okwamenza wabe nokukhalipha okukhulu kakhulu. Ukufunda nje umuntu ngokwazi ukuthi umuntu kuthiwona. So konkwana kwamenza ukuthi akhaliphe kakhulu njalo abekwazi ukuthi into ayidingayo noma into efunakalayo ukuthi ayenze ukuze abe ngumuntu okhethwa zinhliziyo zabantu. Wakufunda ukubona ukuthi lokhu lalokhana lakhona yikho kungamenza ukuthi abe ngumuntu ophuma phambili. So kwaba yinto emqoka kakhulu kuye njalo abantu ama-advisors yakhe ngabantu abakhaliphileyo abakwaziyo ukuthi psychologically abantu ungababhitha ngayiphi indlela. So iqembu lakhe asebenzisana lalo nxa lingakhangela i-cream yonke lale phezulu kolaphana kwe-executive committee yakhe ngabantu abakhaliphileyo abayibo bamncedisayo. Kodwa-ke kakhulu yena nxa sesikhuluma kakhulu yena ngumuntu okhaliphileyo njalo ngumuntu okwazi ukuthi abone ukuthi abantu bafunayo.
Lo ngumnumzana Tifa Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Yebo ke sithanda ukubonga laba abasilandela kukhasi lethu le-Facebook, laba sifingelela uLawrence Moyo, uLindsay Hammond, uGodfrey Matutu, uThembani Jiane uthi kulo nyaka kunzima emasimini akulalutho. USibusiso Ndlovu uthi linjani msakazi, yalibulala ilizwe lakithi izanu PF kodwa namanje besifuna izikhundla. Siyabonga uArthur Khumbuncube, uSonke Khumalo, loThandiwe Gumbo, liqhubekeke lisixhasa sihlanganeni njalo. kusasa ngesikhathi esifanayo. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC, njalo lingakhohlwa ukuthi silalo njalo uhlelo lwethu olulandelayo ntambama njengesikhathi sonke.